Yebo, siyavuma ukuthi akhiphe emzindaweni lapho abasifaka khona ngoba zikho ezemthethweni. Kodwa ukuthi sisuthule ezindlini sizekuhlale khona apha indaba zendlala kuthwele nzima. Right, bebethe bayenza i-vetting process yabo yena-ke. Sisacela ukuthi lokhu zeni kumasipala ukhaumeya ukuthi besicela ukuthi senzeni. Sibe sithengisa beze befika isikhathi lesi abazathini abazasifaka khona endaweni zabo. Basivumela. But isinanga kuthange bazosivukela bona sibe sisayisa ukusithatheni impahla zethu-ke sibobha and betshaya abantu lokubatshaya.
Bangaki asebethathelwe impahla zabo.
Abantu abathathelwe impahla lapha baba baningi kakhulu ukuthi ngoba ngathi okwayizolo kahle kahle bebethathela abantu abalutshana de befakile impahla yade befake impahla zabo emgwaqweni. Ngoba into ekhona yokuthi bafike ekuseni ngama-fast-shift abantu abaningi bebengakabi khona bebekhona befika abanye bezothatha impahla zabo. Then kulezindawo lapho esiyenza khona sigcinisa khona impahla zethu overnight but behamba khona lapho besiyathatha lezo mpahla abantu bangakathatha impahla zabo behle behambe lazo.
Yikuthatha impahla kuphela akula kutshaywa kwabantu akula kuhlukuluzwa.
Impahla baba ziyathathwa. Ungangani uyabuza ukuthi kathi lithathelani impahla zethu ngoba zigizezile. Abantu bayatshaywa. Kula bantu sila abatshayiweyo abalihlekane. Ngikhuluma sokulomunye umama obe olomumbu wakho odwa umumbu oyigreen lo. Nxa ngisiza ukuthi ube namathani ayi-3 so basesebemthathile umumbu lani umama lwana kuthi ababemtshayo kumtshaya. Bakhona ama-witnesses abathe batsho bathi tshayile nekuthi bengingekho ngaleso sikhathi. But bamtshayile lowo mama. Khuluma umama lo kuthi awaseyinta. Nxa sithi umama lwani useyisendle zampiya simanga ukuthi umama lo useyisendile. Namuhla sesiza ukuthi umama lo ubhuti kasikwazi liqiniso okungana but abaningi bayakufakazi bathi umama lo kuthi useyisendle.
Yena umunicipala iziphathamandla zakhe mhlawumbe okhansila lo meya selike lathola ithuba lokukhulumisana labo yini njalo bathini?
Kakhulu baba, mina ngikhuluma nje mina ngokwami ngiyengahamba ngakhulumisana laye kuthanye ngithole ngithe ehofisini laye umeya ngokwakhe sikhulumisana laye la izolo ngokufanayo la namhla futhi ngivele ehofisini yakhe. Ubaba umeya nxa sikhuluma laye yena uthi akufanelanga ukuthi aluba siyatshaywa uyabafonela laba abantu abayibabe-security abayibe abagijimisa abantu ethi yena usekhulume labo and labe befone lathi sikhona ukuthi kuthiwa singasathatheli impahla singasatshaywa up until bezilesithethi i-vetting process yabo yena leyo labo bevume kodwa isimanga yokuthi nxa sisenzi emgwaqweni ngapha sithatheli impahla sitshaywa and ngikhuluma lakathesi ngikhuluma so abantu bayathatheli ngikathesi ngikhuluma so impahla ziyathathwa zabantu.